amakhathi ezikhanya ngani wonke la imali yangena kuhle abaningi wakhona imali zabo zivukele abantwini abantwini nje abafaka ama-$20 $30-$40 akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa. So far imali zikhona zingani ziyakwana, so early iyathengisa ukubana bonke banamathuba. Angithile kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula sengani sebesaleyomva kakhulu.
Iye, kodwa yona imali kukhetho lalapha eMelika iyasiza yini kakhulu ukuthi owenelisa ukuthi ayi-raise ibe ningi nguyo ongaba le nhlelo zokukhankasa ezingcono?
Ngokungani imali iyanceda kakhulu. Nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele, because ilizwe likhulu leli amafethu angu-50 onke la kumele ibe labantu abasebenza each state ubabhadale. Kumele ukhampeni kuma-TV lapho usenza ama-advert kuma-newspaper kubo-Facebook kuley'ndawo eziningi kumele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase. So nxa ule mali kuba lula ukuba ukwazi ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga.